uZulu oqoqwe lomsakazo weStudio 7 uthi impahla ezivalisa impuphu, amafutha okuphekisa kanye lethukela kazibambeke ezitolo osekuthi iningi lezakhamizi lihlaselwe yindlala. Isaka lempuphu i-50 kg ebelibiza amadola emelika ali-18 US dollars kumaviki amabili edlulileyo selibiza amadola angama-30 US $30 ezitolo eziningi zemaphandleni, osekuthi iningi labantu lingasenelisi ukulithenga. Unkosikazi Saziso Khumalo wevokole insiza uthi intengo yempahla esikhuphuka mihla ngemihla okukhomba ukuwa kwamandla emali yakuleli.
Ukukhwela kwezinto kuyasethusa kakhulu, khona lokho kuyimali esiyabe silapho sibonile intengo yezinto ukuthi inganani, sithi siyafika sishiqwe sokutshintshile. Kuyasethusa kakhulu ngoba izinto zikhwela ngeviki ngeviki, le mali yakhona singelayo. Emuva le sasikwazi ukuthi izinto zikhwela enxenye emva kwenyanga ezimbili, khathesi obuzima bakhona yikho lokhu ukuthi zikhwela kokuphela, zikhwela nsuku zonke.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala oyisakhamuzi esihlikwe ematshetsheni eKwana North uthi isimo abakuso sibi kakhulu.
Intengo yempahla iyakhwela ukusa nokusa kwamalanga, ikakhulu okubalisela amafutha okupheka kanye lempuphu, kanti pho kumele siphile ngakho. Okusuka kube nzima ukuthi kanti siqalisela ngaphi sisiya ngaphi, ngoba le masimini asange sathola lutho ukuthi lumnyaka uzaphela kutheni kudliwani, vele kasikwazi. Usukuphambaniseke nje lekhanda nxa ungazama ukukufaka engqondweni kakhulu. Ongangukuthi abantu bazabulawa yindlala, sibili bazabulawa yindlala ngoba le social welfare kade ngathi yasiza siza abanye silesikhathi ingakazibe khona.
Unkosikazi Matilda Dube laye oyisakhamuzi sakogodlwayo uthi abantu bayaludinga uncedo lokudla.
Impilo yabantu imbi ngoba impuphu yiyo into edliwa ngabantu daily, so ayikho into yakhona echiphileyo eqondana lekhitshi. Abantu baphile kanzima emasimini, vele akuzange kube nalutho ngitsho ngamahla ngaziphephukelayo. Lapho siyacela sibili, siyacela ukuthi uhulumende ngawe uyangenela ngoba kungaba nezidungu ezigakeni.
Umqondisi wenhlanganiso elela amalungelo awesifazana lamantombazana unkosikazi Sethekele Jabangu uthi ezinye izakhamizi seziqalile ukuthengisa izifuyo ukuze sithengwe kokudla.
Njengabantu basemaphandleni sinodubo kakhulu, njengoba emasimini wethu kungaphumanga kahle, sibhekane nodubo olukhulu kakhulu. Sizithola sesithengisa izifuyo zethu ukuze sikwazi ukuthi sithole imali, nakhona sesisabela ukuthi ngoba emasimini singaphumanga kahle kusho kungenzeka futhi lokho kweminyaka le edlulileyo esafelwa khona izifuyo kuphinde kusiphinde. So sesize sibona kungcono ukuthi ukwazi ukuthengisa izifuyo zakho, ukwazi uhambe uyothenga ukudla lize ekhaya lizokudla labantwana.
Umphathi Ntambo wezokulima njalo ebona ngezentuthuko emaphandleni uMnumzana Ensias Masuka ubikele idale lekhabhinethi kuleviki uthi isivuno salonyaka siza kwehla ngesilinganiso sama-43% ekhulwini, i-43% ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kusenza lohulumende useyazisa abalimi ukuthi bahambise isivuno sabo kwisiphala selizwe nese-Grain Marketing Board i-GMB phakathi kwamaviki amabili ngemva kokuvuna. Bombiko wethu lwe-GMB ekupheleni kwenyanga edlulileyo, abalimi bomumbu, indumba kanye lengqoloyi kuzamele bahambise sonke isivuno sabo e-GMB kuthi labo abazafuna ukusala loko kudla bephiwe imvumo yisiphala sesizwe. Inhlanganiso ezisiza uZulu ngokudla ezigoqela World Food Program zithi abantu abafika phose ezigidi ezinhlanu 5 million bazafuna uncedo lokudla kulandela ungani kuhle kwezulu okudale isivuno esiphansi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.